inyanga ithathe kakhulu ukudlula wonke amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilapho sabona kuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazwe, i-PF zakhe nezamu-PF. Endlini kuyikubana abantwana bezimbabwe babambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo, basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuthina ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo yesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Kumfanelana kwenzakalayo lesivumelwano ngukuthi thina esikuzwisisayo ukubona kwafezeka kakhulu, ngoba silandelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abakhwalifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwahlezeka, ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngothando, njalo bekwazi lenhloso yokuthi kungabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini. Osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi basondele kuhulumente, basondele kuhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo, njalo ukuthi ilizwe lizethuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise, indawo ikuze ithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela ngibona ukuthi isihlanga esikuso yile fanele sihlangathine sokuthi ukuze sikhululeke lathi ngibone la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini, sikhona emamayini, lo uhulumente okhona akakhethi, uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho, uthole iy'ndawo zokulima, ukhululeke nje uselizwe lakho. Kwafezeka konke lokho.